Isahluko 16. Wahlakanipha waba lesibindi futhi wazinikela. Indima 1 kusiya ku 3. Umbuzo ka-A uthi, kwakulula yini ukuthi u-Esther lande umkakhe esihlalweni sakhe sobukhosi? Chaza. Umbuzo ka-B uthi, inkosi yamemukela njani u-Esther? U-Esther wasondela esihlalweni sobukhosi uvalo luselumvavata kungathi luzamlahla phansi. Mhlawumbe endlini le enkulu yesikhosini yayingaphakathi kwesigodlo sasesusa ePersia kwakuthule cwaka okokuthi nxa u-Esther wayehamba wayezizwa izisinde zakhe kanye lomsindo wezigqoko zakhe zasesikhosini. Kwakule mduli emihle okwamagama kanye lophahlo olubabazekayo olwaluceciswe ngamaplanka omsedari ayevela khonale eLebanoni. Kodwa lesi kwakungayisiso sikhathi sokubukana lezinto lezi. Amehlo akhe wawathi nhlo enkosini eyayihlezi esihlalweni sayo sobukhosi. Phela yiyo yayiphethe ukuphila kwakhe. Layo yamkhangela imthenzo u-Esther yasuselulela kuye intonga yayo yegolide. Isenzo lesi sasingakhanya singatsho lutho, kodwa sasindisa ukuphila kwakhe. Inkosi yayisitsho ukuthi ayisoze imgwebele icala lokufika kuyo ingambizanga. Wasondela ke u-Esther esihlalweni sobukhosi. Wathinta isihloko sentonga. Kumele ukuthi wayeyibonga inkosi enhlizweni yakhe. Kwakuzikhanyela ukuthi inkosi u-Ahasuweru yayilamandla amakhulu njalo isipatsha. Amakhosi ePersia ayegqoka impahla zesikhosini ezazingabiza amakhulu amamiliyoni amadola ngemali yalamhla. U-Esther wayikhangela inkosi wazibonela ukuthi yayimthanda. Yathi, kutheni ndlovukazi Esther? Kwini okucelayo na? Uzanikwa loba yini okungafika kungxenye yombuso. U-Esther 5 verse 3. Indima 4. Umbuzo uthi, u-Esther wasekumele enzeni. U-Esther wayesevele ukuvezela ukuthi wayelokukholwa oluqinileyo kanye lesibindi. Wayelande inkosi esiyakhulumela isizwe sakibo ukuze singathanyelwa siqedwe. Izinto zaya ngasifudlana kodwa kwakulomunye umsebenzi onzima okwasekumele awenze. Kwakumele atshele inkosi le yayizikhukhumeza ukuthi ummeluleki wayo eyayimthembile wayeyiqilile yagcina ikhiphe isigwebo sokuthi abantu bakibo ka-Esther babulawe. Pho wayezalubeka njani udaba lwakhe ukuze inkosi imkholwe? Kanti njalo indaba yesifazane lo owayelokholwe ingasifundisani? Wahlakanipha wakhetha isikhathi sokukhuluma esifaneleyo. Indima 5 lo 6. Umbuzo ka-A uthi, u-Esther wasisebenzisa njani isimiso sikumtshumayeli 3 verse 1-7? Umbuzo ka-B uthi, u-Esther watshengisa njani ukuthi wayehlakaniphile ngesikhathi ekhuluma lomkakhe? Kwakuqondile yini ukuthi u-Esther luhlinzele ebandla udaba lwakhe phambi kwabo bonke ababesesigodlweni? Nxa wayengaluchaya enkundleni, mhlawumbe inkosi yayingayangeka njalo hamani umeluleki wayo wayahlathola ithoba lokuziphungela. Manje wenzani u-Esther? Endulo inkosi uSolomon eyayihlakaniphile yaphefumulela ukuthi ibhale amazwi athi, zonke izinto zilesikhathi sazo, isikhathi sokuthula lesikhathi sokukhuluma. Umtshumayeli 3 verse 1-7. Kumele ukuthi uModekhayi wayemfundisile u-Esther izimiso ezinjengalezi njengoba wayeyindoda ethembekileyo futhi kunguye owamkhulisayo. U-Esther wayekwazi ukuthi kuqakatheke kakhulu ukukhetha isikhathi sokukhuluma esifaneleyo. Yikho ke wathi, nxa inkosi ithokoza ngalokhu, bengicela ukuthi inkosi, kanye loHamani, beze lamhla edilini engililungisele yona. U-Esther 5 verse 4. Inkosi yavuma, yasisithi uHamani abizwe. Amazwi ka-Esther atshengisa ukuthi wayehlakaniphile sibili. Wamnika isithunzi umkakhe, futhi wahlela ukuthi bakhulumele endaweni efaneleyo, ngesikhathi esifaneleyo.
Izaga 10 verse 19 zithi, lapho kwande khona amazwi, isono kasisweleki, kodwa lowo ogcina ulimi lwakhe uhlakaniphile.
Indima 7 lo 8. Umbuzo uthi, kwakunjani edilini lika-Esther lokuqala, njalo kungani engazange ahle atshele inkosi udaba lwakhe? Uyambona yini u-Esther elungiselela idili futhi esiba leqiniso lokuthi kuba lokudla okukhwabithekayo okuthandwa ngumkakhe? Edilini leli kwakule wayini elimnandi laziza kwenza ukuthi abantu bathokoze. U-Ahasuweru wakholisa waze wambuza futhi u-Esther ukuthi ulesikhala zobani. Sasesifikile yini isikhathi sokuthi akhulume. U-Esther wakubona kungcono ukuthi angaphanga umdaka izulu lingakani. Ngakho-ke wanxusa inkosi loHamani ukuthi babuye kwelinye idili ngelanga elilandelayo. Kanti kungani engazange ahle akhulume? Kumbula ukuthi abakibo ka-Esther basebezabulawa ngoba uHamani wayethule imvumo enkosini yokubulala wonke amaJuda. Yikho-ke u-Esther wawumele akhethe isikhathi sokukhuluma esifaneleyo ngoba nxa wayengawalazela kwakungafa abantu abaningi. Walinde ukuze athole elinye ithuba lokutshengisa umkakhe ukuthi wayemhlonipha kakhulu. Indima 9 umbuzo uthi, ukubekezela kuqakatheke ngani, njalo singamlingisela njani u-Esther endabeni le? Lamhla balutshwane kakhulu abantu ababekezelayo, kodwa ukubekezela kuqakatheke kakhulu. U-Esther walinda saze safika isikhathi esifaneleyo lanxa wayekhathazekile kusithi alibhoboze ithumba lele lalimfuthela. Lathi singafunda okuningi kuye ngoba phose sonke siyake sibone okuthile okunxele esiyabe sifisa ukuthi kuqondiswe. Nxa kulomuntu osesikhundleni esifuna ukuthi asixawululele udaba olusihluphayo, kungaba kuhle ukuthi sibhekezele njengo-Esther. Izaga 25 verse 15 zithi, ngokubekezela inkosi ngancengo ize ivume, lolimi oluthambileyo lungalephula ithambo. Nxa singabekezela njalo sikhulume ngolimi oluthambileyo njengo-Esther, lo muntu olukhuni njengethambo angagcina evumelana lesikutshoyo. Sesibonele ukuthi u-Esther wahlakanipha waphinde wabekezela. Manje uJehova uNkulunkulu wakhe wambusisa yini? Wabekezela izinto zalunga. Indima 10 lo 11 umbuzo uthi, kwini kwacaphula uHamani evela edilini lenkosi, njalo umkakhe labangane bakhe bamtshela ukuthi enzeni? Ukubekezela kuka-Esther kwanceda ngoba kunenge ukwenzakala ngesikhathi esalindile. UHamani wathi esuka edilini wayethabe kakhulukazi, inhliziyo idlala lephaphu ngoba inkosi kanye lendlovukazi babekhethe ukubiza yena yedwa edilini labo. Kodwa uthe esedlula esangweni lenkosi wadibana loModekhayi umJuda owayesala umkhothamela. Esihlokweni esidlulileyo sibonile ukuthi kwakungayisikho ukuthi uModekhayi wayedelela, kodwa wayengafuni ukonela uJehova uNkulunkulu. Lanxa kunjalo, uHamani wagcwalelana ngokumthukuthelela, u-Esther 5 verse 9. Wathi esefikile endlini watshela umkakhe labangane bakhe ukuthi uModekhayi wayemkhangelela emanzini. Bamtshela ukuthi enze isigodo sokulengisa abantu esedlula amamitha angu-22 ubude, abesesiye enkosini acele imvumo yokumlengisa kuso. Lokhu kwamthokozisa uHamani wahle wathi lothu, wanika umlayo wokuthi isigodo leso senziwe. Indima 12 umbuzo uthi, kwakutheni inkosi izicele ukubalelwa ugwalo lwemilando olwalulemibhalo yombuso wayo, njalo yathulani kulo? Inkosi layo yathwala nzima ebusuku. IBhayibheli sitshela ukuthi inkosi yaswela ubuthongo. Ngakho yathi kakubali ugwalo lwemilando olwalulemibhalo yombuso wayo. Yathola ukuthi kulabantu ababenze icebo lokuyibulala. Kwathi qhwi engqondweni yayo yakhumbula ukuthi izigangi lezo zabanjwa zabulawa. Yasebuza ukuthi uModekhayi wayephiwe dumo bani njengoba kunguye wayevumbulule iqhinga lapho befuna ukuyibulala. Yatshela ukuthi akula mvuzo ayewutholile.
U-Esther 6 verse 1 kusiya ku-3 uthi, ngalobo busuku inkosi yaswela ubuthongo, ngakho yalaya ukuba kulethwe kuyo ugwalo lwemilando, imibhalo yombuso wayo, izobalelwa. Kwatholakala embhalweni ukuba uModekhayi wayeveze ukuba uBhigithara loTeresh, iziphathamandla zenkosi ezimbili ezazilinda entubeni, zazicebe ukubulala inkosi u-Ahasuweru. Inkosi yathi, uModekhayi wazuza dumo bani lokwaziwa ngalokhu? Izinceku zenkosi zathi, akula lutho alwenzelwayo.
Indima 13 lo 14 umbuzo ka-A uthi, izinto zamtshintshela njani uHamani? Umbuzo ka-B uthi, umkaHamani kanye labangani bakhe bamtshelani? Inkosi yayingasahlalisekanga, yikho yabuza ukuthi iziphi izikhulu zayo ezazikhona esigodlweni ezazingayincedisa ukulungisa impazamo le. Kwatholakala ukuthi owayekhona nguHamani. Kukhanya ngani wayevuke kusesele. Wachama zolo esize esigodlweni ngoba kwase kumphuzele ukucela imvumo yokubulala uModekhayi. Kodwa engakasitsho isikhalazo sakhe, inkosi yambuza ukuthi kuyini engakwenzela umuntu yayifuna kumpha udumo. UHamani wahle wazitshela ukuthi inkosi yayisitsho yena. Wazama ukungena ngenxeba njengempethu, wathi umuntu lo kalethelwe isambatho sobukhosi, abesekhokhelwa edabula phakathi kwedolobho, egade ibhiza lenkosi, futhi kumenyezwe phambi kwakhe ukuthi inkosi imupha udumo. Kodwa watshela ukuthi indoda okwakumele iphiwe udumo kwakunguModekhayi. Kumele ukuthi ubuso bukaHamani babuna esizwa lokho. Okwaba buhlungu kakhulu ukuthi inkosi yathuma yena ukuthi ahambe memeza phambi kukaModekhayi. UHamani wakwenza ngenhliziyo ebuhlungu lokhu ngoba kwakumnyangisa. Wathi eqeda lapho wahle wagijimela endlini yakhe emboze ikhanda elila. Umkakhe kanye labangani bakhe bamtshela ukuthi lapho kwasekwephuke izikeyilo ukuthi wayengeke abesaphumelela empini le ayeyilwa loModekhayi umJuda. Indima 15. Umbuzo ka-A uthi, ukubekezela kuka-Esther kwanceda ngani? Umbuzo ka-B uthi, kungani kuyikuhlakanipha ukuthi silindele uNkulunkulu? Sibonile ukuthi indlovukazi u-Esther kayizange ihle itshele inkosi isicelo sayo, kodwa yabekezela. Ngesikhathi isalindile, uHamani wayesenza izinto ezazizamthela emanyaleni. Mhlawumbe uJehova uNkulunkulu nguye wayebangele ukuthi inkosi iswele ubuthongo. Nxa lathi singalindela uNkulunkulu, sizabona ukuthi indlela alungisa ngayo izinhlupho zethu ingcono khatshana kulalokho besingazenzela khona. Yikho ilizwi lakhe lisikhuthaza ukuthi simlindele.
UMika 7 verse 7 uthi, kodwa mina ngilindele uJehova ngethemba, ngilindele uNkulunkulu umsindisi wami, uNkulunkulu wami uzangizwa.
Waqunga isipindi wakhuluma. Endima 16-17. Umbuzo ka-A uthi, safika nini isikhathi sokuthi u-Esther akhulume? Umbuzo ka-B uthi, u-Esther wayechine njani lo Vashithi owayeke waba indlovukazi yenkosi? U-Esther wayengafuni ukuthi inkosi icine iphelelwa isineke. Edilini lakhe lesibili kwasekumele isiziba sidungwe, ayitshele konke. Kodwa wayezaqalisela ngaphi? Okuhle ukuthi inkosi yaphinde yamnikela inye ithuba, yambuza ukuthi wayekhala ngani. Sasesifikile ke isikhathi sokukhuluma. Engxenye u-Esther waqala wathandazela enhlizweni, wasesithi, nxa ngifumene umusa kuwe nkosi, njalo nxa inkosi kuyithokozisa, bengicela ukuphila, isicelo sami lesi. U-Esther 7 verse 3. Nanzelela ukuthi waqinisekisa inkosi ukuthi wayeyithemba ukuthi yahlulela kuhle. Wayengafanani ngitsho lakancane lendlovukazi yakuqala uVashithi eyayangisa inkosi phakathi kwabantu. Kanti njalo indlovukazi u-Esther kayizange ichothoze inkosi ithi yayenze ubula ngokuthemba uHamani. Kodwa yayincenga inkosi icela ukuthi iyivikele ukuze ingabulawa. Indima 18. Umbuzo uthi, u-Esther waluveza njani uhlupho lwakhe enkosini? Kumele ukuthi inkosi yaphelelwa, yazibuza ukuthi kambe ngubani owayengaba lesibindi sokuzama ukubulala indlovukazi yayo. U-Esther waqhubeka wathi, mina kanye labantu bakithi sithengisiwe ukuze sichithwe njalo sibulawe ukuze singabi khona emhlabeni. Ngabe besimane sathengiswa njengezigqili zesilisa lesifazana, bengizazithulela ngoba kulahlupho olunje olungabangela ukuthi inkosi iphanjaniswe. U-Esther 7 verse 4. U-Esther akazanga akhekheleze kodwa wahle wayithi bhadla indaba yakhe. Waphinde wathi wayezazithulela aluba kwakuyindaba yokuthengiswa ukuthi babe yisigqili nje. Kodwa nxa abantu bonke laba babengabulawa, inkosi layo yayabe ilahlekelwe kakhulu. Indima 19. Umbuzo uthi, singamlingisela njani u-Esther ukuze sikutshoyo kuthophele ezinhliziyweni zabanye? Okwenziwa ngu-Esther kusifundisa lokho okumele sikwenze ukuze sikutshoyo kuthophele ezinhliziyweni zabanye. Nxa kuyikuthi kulodaba olukhulu okumele lutshele otshadelayo, isihlobo, umngane kumbe umuntu olesikhundla, kuqakatheke kakhulu ukuthi ubekezele, ube lenhlonipho futhi ukhulume kucace. Indima 20-21. Umbuzo ka-A uthi, uEsther wamchaya njani uHamani futhi inkosi yenzani sizwe izigigaba zakhe. Umbuzo kaB uthi uHamani wenzani sekuvezwe egcekeni ukuthi wayelimenemene eliligwala. U-Ahasuweru wabuza wathi, ngubani lo? Ungaphi umuntu obelesibindi sokwenza into enje? Akumboni uEsther emkhomba ngomune wakhe esithi, isitha lo muntu lolunya nguyena lo Hamani olomona. UEsther 7:5-7. Wasesithini ke uHamani, wethuka amadola atshayana. Akuyicabanga inkosi le yayingaphuzi ukuzonda ihwaqa amehlo esebomvu gebhu. Isinanzelela ukuthi umuntu lo ebimthemba wayebambe amehlo wayesayinisa umlayo wawuzabulalisa le ndlovukazi yayo eyayiyithanda. Yaphuma ihaluzela isiya esivandeni isithi ike iyekwehlisa umoya. UHamani wayesechaywe egcekeni kwakhanya ukuthi wayelimenemene eliligwala. Waziphosa ezinyaweni zika-Esther eqhaqhazela. Inkosi ithe ingena endlini yathi qaqabu yabona uHamani esethe sece ku-Esther emncenga. Yazonda yadla amahabula isithi kambe uHamani angazama ukubamba indlovukazi yayo iganyavu yona ikhona. Kwahle kwamcacela uHamani ukuthi kwasekuphelile ngaye. Wasuswa endlini sebemgubuzele ubuso. Esinye isisebenzi satshela inkosi ukuthi kwakulesigodo sokulengisa abantu uHamani ayesenzele uModekhayi. U-Ahasuweru wahle wathi uHamani kalengiswe kuso. Indima 22. Umbuzo uthi, okwenziwa ngu-Esther kungasinceda njani ukuthi singakhalali kumbe siphelelwe lukholo nxa izinto zingahambi kuhle? Emhlabeni lo omubi kulula ukuthi nxa kungaba lokunye okungahambi kuhle, sicabanga ukuthi akusoze kwafa kwalunga. Uyakucabange njalo yini? Nxa kunjalo, kumele ulingisele u-Esther. Kazanga khalale, acabanga ukuthi izinto zazingeke zalunga njalo kazanga aphelelwe lukholo. Isikhathi esifaneleyo sathi sesifikile, waqunga isibindi, wakhuluma okwakumele kulungiswe, wasetshiyela okuningi kuJehova ngoba wayemthemba. UJehova katshintshi. Wabamba uHamani ngomjibila ayezilungisele wona. Lalamhla ulalulutho olungamehlo lokuthi enze njalo ebantwini abangamamenemene.
Ihubo 7:11-16 lithi, uNkulunkulu ngumahluleli olungileyo, uNkulunkulu obonisa ulaka lwakhe izinsuku zonke. Uma umuntu engadeli ububi bakhe, uzalola inkemba yakhe, uzaligoba alithiye itandili lakhe. Usezilungisile izikhali zakhe ezibulalayo, uselungisa imtshoko yakhe evutha umlilo. Lowo osuthiswe ngobubi akhulelwe yikona uzala ukuphumputheka. Lowo omba umgodi awuphande uwela kulowo mgodi awumbileyo. Inkathazo ayidalileyo iyamphendukela, lesihluku sakhe sehlela phezu kwekhanda lakhe.
Wazinikela ngenxa kaJehova labantu bakibo. Indima 23. Umbuzo ka-A uthi, inkosi yamnikana uModekhayi futhi yamphana u-Esther. Umbuzo ka-B uthi, sagcwalise kanjani isiprofethi esasimayelana loBhenjamini? U-Ahasuweru wagcina esekwazi ukuthi indoda le kwakuthiwa nguModekhayi eyayitshengise ukuthi iqotho kuye ngokumvikela ebantwini ababefuna ukumbulala yiyo eyayikhulise u-Esther. Wayinika isikhundla sokuba yindunankulu, waphinde wapha u-Esther indlu kaHamani kanye lenotho yakhe. U-Esther wathi uModekhayi kube nguye ophatha impahla kaHamani. Indima 24-25. Umbuzo ka-A uthi, kungani u-Esther engazange ahlale achelese lanxa wayeselivezile icebo likaHamani? Umbuzo ka-B uthi, u-Esther waphinda wenzani okwakungambulalisa? U-Esther wasihlalela wachelesa yini njengoba izinto zase zimhambela kuhle yena loModekhayi? Kazange akwenze lokhu ngoba wayelendaba labanye. Ngaleso sikhathi, umlayo kaHamani wokubulala amaJuda wawulokhu usabalala kuzo zonke izindawo embusweni. UHamani wayesebenzise inkathi okuthiwa yiphuri, njalo kukhanya lokhu kwakuyisidimoni. Wayefuna ukubona ukuthi yisiphi isikhathi kwakufanele aqothule ngaso abantu laba. Kwakusasele izinyanga ukuthi ilanga lokuthi babulawe lifike, kodwa amalanga ayelokhu esondela. Manje u-Esther wenzani ukuze amaJuda angabulawa? Wazinikela, wahamba enkosini engabizwanga lanxa lokhu kwakungambulalisa. Wafika wakhala izinyembezi encenga umkakhe ukuthi esule umlayo lo owawuzabachabalalisa. Kodwa uhlupho lwalukhona ukuthi imithetho yayibhalwa ebizweni lenkosi yePersia yayingeke yesulwe. Yikho inkosi yanika u-Esther loModekhayi ilungelo lokuthi bafake umthetho omutsha owawuzavumela ukuthi amaJuda azivikele. Kwathunyelwa isimemezelo sesibili, njalo izithunywa zazihamba ngamabhiza zasabalala embusweni zitshela amaJuda umbiko lo owawumuhle. Athe ekuzwa lokhu aba lenhlansi yethemba. Kungasemthetho lo omutsha, amaJuda ayengeke azivikele. Akuwabone ngelihlo lengqondo sehlome aphelele ayilungele ukulwa. Ngambo Jehova uNkulunkulu wamabutho wayezabasekela yini abantu bakhe? U-1 Samuel 17:45. Indima 26-27. Umbuzo ka-A uthi, uJehova wasiza na abantu ukuthi banqobe izitha zabo? Chaza. Umbuzo ka-B uthi, yisiphi isiprofeti esagcwalisekayo lapho kubulawa amadodana kaHamani? Ilanga elalikhethiwe lafika, abantu bakaNkulunkulu sebevele belindile. Lezi phathamandla zePersia zasezibasekela ngoba zasezizwile ukuthi kwasekulenduna nkulu entsha eyayingumJuda okuthiwa nguModekhayi. UJehova wabancedisa abantu bakhe bazitshaya bazibhuqa izitha zabo. Akuthandabuzi ukuthi wabavikela ezitheni lezi ezazifuna ukubaqeda, baziqothula zaphela du. Amabala ngaphansi athi, inkosi yavumela amaJuda ukuthi alwe langelanga lesibili ukuze aqedise ukunqoba kwawo. AmaJuda alokhu esalinanza ilanga anqoba ngalo. Lokhu akwenza ngenyanga ka-Adari iminyaka yonke futhi nxa sisebenzisa ikhalenda lalamhla, inyanga le iqalisa uNhlolanja esesiyaphela, ize iyephela phakathi kukaMbimbitho. Umkhosi lo ubizwa kuthiwa yiPurimi. Ibizo leli lathathwa ebizweni lenkatho eyasetshenziswa nguHamani ngesikhathi efuna ukutshabalalisa abako-Israyeli. Endimeni. Amadodana kaHamani alitshumi lawo abulawa ngoba uModekhayi wayengeke akhululeke ukuba ngumphathi wempahla kaHamani wona esaphila. Lokhu kwagcwalisa isiprofethi esiseBhayibhilini uNkulunkulu ayesikhulumile esasiphathene lokuthi ama-Amaleki ayezabhujiswa ngoba ayezitha zabantu bakhe. Kungenzakala ukuthi ukubulawa kwamadodana kaHamani kwaba yikuphela kwesizwe lesi. Indima 28-29. Umbuzo ka-A uthi, kungani kwakuyintando kaJehova ukuthi u-Esther labantu besizwe sakibo balwe impi? Umbuzo ka-B uthi, indaba ka-Esther isinceda ngani? U-Esther wayekhuluma lenkosi ngezindaba eziphathelane lemithetho yesizwe kanye lempi. Akuthandabuzi ukuthi lokhu kwakunzima sibili. Loba kunjalo, uJehova wayefuna ukuthi abantu bakhe bavikelwe bangachabalali. Phela wayethembise ukuthi kwakuzakuba lo Mesiya wayezavela esizweni sako-Israyeli asindise uluntu. Lamhla kuyazithokozisa izinceku zikaNkulunkulu ukuthi uMesiya wafundisa abalandeli bakhe ukuthi bangathwali izikhali besilwa labanye. Lanxa kunjalo, kulenye impi amaKristu ayilwayo. Alwa lo Sathane okufuna ngabomvu ukubhidliza ukholo lwawo, awehlukanise loJehova uNkulunkulu.
U-2 Korinte 10:3-4 uthi, ngoba lanxa sihlala emhlabeni, kasilwi impi njengokwenziwa ngumhlaba. Izikhali esilwa ngazo akusizo zikhali zasemhlabeni, kodwa zilamandla kaNkulunkulu okudiliza izinqaba.
Sibusisiwe sibili ngoba kulokuningi esingakufunda endabeni ka-Esther. Kungaba kuhle nxa singaba lesibindi, sizinikele ngenxa yabanye, sihlakaniphe, sibekezele njalo sikhulume ngendlela ezakwenza ukuthi esikutshoyo kuthophele ezinhlizweni zabanye. Konke lokhu kuzatshengisa ukuthi silokholo. Imbuzo ephathelane lo-Esther. UModekhayi wavumelana ukuthi u-Esther atshade lomuntu owayengamkhonzi uJehova. Ezinye izifundiswa zithi uModekhayi wayefuna ukuthi u-Esther athathwe yinkosi esenzela ukuthi yena abe ngumuntu odumileyo. Kodwa lokho akulabufakazi. WayenguMjuda othembekileyo, yikho wayengeke afise ukuthi u-Esther achade lo Medeni. Embalini yamaJuda, kuthiwa uModekhayi wazama ukukuvimbela lokhu. Kumele ukuthi yena lo-Esther kwakungelalutho ababengalwenza ngenxa yokuthi babengabezizweni nje, futhi bebuswa nguntando kayiphikiswa, wayehlonishwa angani nguNkulunkulu. kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwacaca ukuthi uJehova wasebenzisa isikhundla sika-Esther sokuba indlovukazi ukuze avikele abantu bakhe. Kungani ibizo likaNkulunkulu elithi Jehova lingatholakala ebhukwini lika-Esther? Kukhanya ngathi uModekhayi nguye waphefumulelwa ukuthi alobe ibhuku lika-Esther. Kungenzeka ukuthi lingakahanjiswa eJerusalema laqala lagcinwa lemibhalo yombuso wasePersia. Aluba lalilebizo likaJehova, mhlawumbe abantu basePersia babengalitshabalalisa ibhuku leli njengoba bona babekhonza abanye onkulunkulu. Lanxa ibizo likaJehova lingekho ebhukwini leli, kuyazicacela ukuthi nguye wayeqondisa izinto. Okuhle ukuthi ibizo likaNkulunkulu liyatholakala kweminye imibhalo esebhukwini lika-Esther. Njani? Umlobi wasebenzisa indlela yokubhala lapho ahlela khona amabala ngendlela yokuthi nxa uthatha inhlamvu zokuqala kumbe ezokucina zamabala alandelanayo ubusuzihlanganisa kuphuma ibizo likaNkulunkulu elalilotshwe ngolimi lwesiHebheru sakuqala. Imbali esebhukwini lika-Esther iliqiniso yini? Ezinye izifundiswa zithi imbali esebhukwini lika-Esther kayiqondanga. Kodwa ezinye zithi okwabhalwa ngomlobi webhuku leli kutshengisa ukuthi wayelolwazi oluzikileyo mayelana lezinto zesikhosini zePersia, izakhiwo zakhona kanye lamasiko abantu bakhonale. Kuliqiniso sibili ukuthi emabhukwini asePersia indlovukazi u-Esther kayiqanjwa. Kodwa u-Esther kayisiwe yedwa umuntu wasesikhosini wakhitshwayo emabhukwini embali. Kanti njalo amanye amabhuku ayatshengisa ukuthi kwakule ndoda okwakuthiwa nguMaduka okutsho ukuthi uModekhayi ngolimi lwasePersia. Kuthiwa yayiyisikhulu esigodlweni saseSusa ngesikhathi okwenzakala ngaso izinto ezilandiswa ebhukwini lika-Esther. Kwagcwaliseka isiprofetho. Ngesikhathi belwela abantu bakaNkulunkulu, u-Esther loModekhayi bagcwalisa isiprofetho santolontolo esiseBhayibhilini. Eminyakeni edlula engu-1200 lokhu kungakenzakali, uJakobe waphefumulelwa ukuthi atsho isiprofetho sasiphathelane lenye yamadodana akhe. Wathi, uBenjamin yimpisi ephangayo, ekuseni uyayiqhoboza impango, ntambama ayabe impango. UGenesis 49:27. Ekuseni kungesikhathi kusaqala ukuba lamakhosi ko-Israyeli. Ngaleso sikhathi izizukulwana zikaBenjamin kwakuyinkosi uSawuli kanye lamanye amaqhawe ayelamandla ayelwela abantu bakaJehova. Ntambama kungesikhathi kungasela amakhosi ko-Israyeli selibatshonele. Kungaleso sikhathi lapho u-Esther loModekhayi ababengabosendo lukaBenjamin abalwa khona lezitha zikaJehova bazinqoba. Baphiwa yonke inotho kamoya uHamani. Yikho-ke ngamanye amazwi singathi babelana impango. Imbuzo ongacabangisisa ngayo. U-Esther watshengisa njani ukuthi wayehlakaniphile lapho ekhetha isikhathi sokukhuluma? Ukubekezela kuka-Esther kwasiza ngani? U-Esther wakuveza njani ukuthi wayelesibindi futhi ezinikela ngenxa yabanye? Ufuna ukumlingisela njani u-Esther?